disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili namhlanje kuseni ziku 18 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukususwa kowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe kuluhlu lwabakwisijeziso zenotho ezenhlanganiso yomanyano we-EU kuthiye inkokheli yebandlalizana u-PF sithi ilethemba lokuthi zizayilethiswa lezo zijeziso.
Azasuselwane kathi ayevele efakelwe ukuthi ancedise abantu laba ukuthi bananzelele ukuthi alingeke libe yingxenye yemuli yomhlaba esingathi nayi-family of nations. Lina lisephula yonke imithetho yomhlaba, i-international law, nemithetho yenu elizweni lenu.
Umomo ePinka ubikwa usungcono ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki phose amabili edluleyo okuthiye izakhamizi eziningi zingelazindlu lezifuyo.
Kule meeting lo deputy minister we-social welfare sikhangele ukuthi kungathiwani singathini, sebekhabisile ukuthi be-relocate abantu to a new site ngoba indawo lapho okwayenzakala khona ama-flies nama-low-lying areas.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukususwa kowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe kuluhlu lwabakwisijeziso zenotho ezenhlanganiso yomanyano we-European Union kuthiye inkokheli yaleli bandla yezanu-PF sithi ilethemba lokuthi zizayekethiswa. Kodwa inkampani kahulumende ekhokhelwa libutho eZimbabwe Defence Industries leziphathamandla ezine bachiwe kuluhlu lolu, babekwa eceleni okuthiwa yi-suspension ngesilungu. Umphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sifosiso Moyo wethule umbiko esithi okwenziwe yi-EU kukhomba ukuthi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende ezokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe ziyaphumelela. Kodwa owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha uhulumende womanyano uMnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi akulalutho olukhomba ukuthi amazwe awentshonalanga engayekathisa izijeziso zenotho.
Belokuthiwa ama-sanctions kuyini vele? Ngama-sanctions awumnotho welizwe kumbe ngabantu abavele bekhangelele ukuthi bayisigelekeqe kwezombangazwe eZimbabwe. Mina ngilandela indlela esile engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions la kuthiwo ukuzama ukuvalela abantu abaphambili embusweni lo esiwukhangeleyo kumbe ngu-Robert Mugabe kumbe u-Emmerson Mnangagwa. Yibo abantu abalelwa ukuthi benze i-business, abelele ukuhamba endaweni ezithize emazweni angaphansi kwe-European Union. Yikho kuqakathekile ukuthi kuzise kwalokhu singakakhulumi nje ama-sanctions, ingazathi generally ama-sanctions la afana la afakelwe u-Ian Smith by the Commonwealth le-United Nations khonapho ngama-17. Ayisiwo ama-sanctions. Ama-sanctions awokudiliza umnotho izanu esivika ngayo ukuthi bayehlulenga ngoba ngenxa yama-sanctions okungamanga.
Kodwa khona ukuthi asuswe ama-sanctions lawa, sibone ukubana ibandla lezanu-PF licatshwa ngomunwe na. Ubona ungani kuyinto enhle yini?
Azasuselwane kathi ayevele efakelwe ukuthi ancedise abantu laba ukuthi bananzelele ukuthi alingeke libe yingxenye yemuli yomhlaba esingathi nayi-family of nations. Lina lisephula yonke imithetho yomhlaba, i-international law, nemithetho yenu elizweni lenu. Yikho nxa sikhangelela ukuthi kabancediseki ngoba abakubonileyo ngo-Robert Mugabe ukuthi khonoko kucina kuvele kudiliza umnotho welizwe ngoba abantu kabasoze bayekele khonoko abakwenza ngenxa yokuthi kuthiwa bayalelwa ukwenza ibhizinisi ethize kumbuya endaweni ezithize ngoba kuthiwa ku-sanctions list, ngoba i-sanctions list yinto eqakathekileyo. Kodwa sibona ukuthi bayizikokodo bayidanqondo laba bantu, kabanandaba lakho ukuthi kumbe ama-sanctions abanqabela bona ukuhamba kwabo kumbe ukwenza kwabo izinto ngoba solongo bona bekhona empisweni. Yikho kukhanya dakazanga abe lamaziyo kakhulu ama-sanctions alawo ukuthi alume abazwisa ubuhlungu labo bantu ngoba ungakhangela kahle sikulento efana lelokho esingathi thina ngama-government government scholarships. I-government government scholarships iyavumela abantu ababo ukuthi behambe bayefunda kulawo mazwe ngoba lawo mazwe athi khona awungeke ujezise umntwana ngezono zikayise izono zikayise. So lokho lokhu senzakala kabezwa buhlungu bama-sanctions ukuthi babe ku-sanctions list akubazisa ubuhlungu yikho bakushaya indiva nje ukuthi ayinto encane leyo thina siyaqhubeka phambili ngezenzo zethu zenezezinye.
Kodwa wena nxa ukhangele ubona ungani ama-sanctions lawa awala ngitsho lokuncane akuphambanisayo ngoba siyasizwa abanye besithi ube ufuna ukuthi afake imali ebhenki kumbe kwelinye ilizwe kuthiwe khona hayi ngoba iZimbabwe kuma-sanctions.
Kungabe kuphambanisa abantu abale mali kathi ngobani khona lapha ekhaya. Abantu abale mali ukuthi zibe le mali kumele ukuthi ube ngumuntu wezani. And enalinto ukuthi umnotho welizwe ukuthi nje umuntu abe le mali so umuntu abe ngumuntu wezani. Ubese kusiya ukuthi nje abantu abadiyela imali yabo ngendlela eziqondileyo kwamanye amazwe even khona lapha elokuzweni ekhaya baye banjwa ngumthetho njalo. Sibona ngazathi kungaba ye ngendlela engazathi abantu abavela abangaqondana ukuthi bajezwe ngama-sanctions onalawo base phongu uthwa zonelwa mvumile kanti ke kodwa inhlonso kayisiyo yona leyo inhlonso. So kunzima ukuthi njalo ukuthi ngaleso sizatho ke ama-sanctions la kawazwisi buhlungu abavele bejongwe yiwo ama-sanctions onala sezwisi ubuhlungu labanye abavele bengalani lawo.
Lo umnumzana Moses Mzilandlovu owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha kuhulumende womanyano ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni esePlumtree. Umomo ebhinga ubikwa usungcono ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki phose amabili edluleyo okuthiye izakhamizi eziningi zingelazindlu lezifuyo. Umomo ubikwa busiba mubi ngoba izulu belilokhu lisina ngesikhathi abantu bengalandawo zokuhlala kumbe ukudla. Kodwa umfundisi Maxwell Munenge wenhlanganiso ye-Christian Alliance njalo eyingcwethi ecebisa ngengozi zemvelo i-disaster management utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende uyaphathisa kakhulu abantu abawele ingozi yezulu leli.
Okwakathesi kukhanya hayi izulu selinile kodwa liyathembisa ukuthi lingabuya anytime. Besinama-meetings, a series of meetings, sisiyabona ukuthi endaweni lapho owayenzakala khona umonakalo ama-floods kunjani. Namhla besile meeting lo deputy minister we-social welfare besikhangela ukuthi kungathiwani singathini ngoba indawo yangkhona kathesi sebeqhabisile ukuthi be-relocate abantu to a new site, a better site ngoba indawo lapho okwayenzakala khona ama-floods ngama-low lying areas. So kathesi bayazama ukuthi sebedingile already indawo ukuthi abantu besuswe behanjiswe kwenye indawo. So sokudingakala ukuthi kube lama-toilets, kube lamanzi, kube lama-tents, okwakathesi kube le-fence.
Yes, ke sezwa abanye besithi kungani uhulumende umadolonzima kaphathisi. Kuhamba njani? Lingathi uyaphathisa yini?
Uhulumende nguye ophathise kakhulu. Abantu babekhuluma nje on the ground bethanda befuna ukusola uhulumende ngoba okwakuqala uminister i-second day angkhona kwaba lo minister of state for Matinoki provincial affairs uRichard Moyo wabuya lokudla ama-provisions basiza abantu kakhulu. Then namhla kulo minister bekulo besile meeting ekuseni uminister u-deputy minister we-social welfare laye ubuye lama-provisions awokudla plus impahla zokugqoka. Abantu babe besola nje uhulumende thina singabafundisi kumele sikhulu neqiniso.
Manje ngokubona kwakho abadilizelwe izindlu bazazithola yini bazathi kusiyaphela inyanga naleyi babe sebelazo na?
lapho akwaziwa kuya ngokuthi abantu kulonqedo olunjani. But nge-meeting ekade silayo ekuseni bekuthembisa ukuthi hayi abantu bazasusa njalo kube le-shelter. But ukuthi i-shelter yankhona izaba i-shelter enjani. But okwakathesi bebesithi kube lama-tent kwezolokuthi kusadingwa ama-resources at least abantu behlale ematendini.
Isikhuluma nje bahlala ngathi
kathesi abantu bebe antiba abanye balama isihlobo ama neighbors awukabi lama-tent okwakathesi abantu bebehlala nje bedinge umngane kumbe edinge isihlobo lapha but ngizwe nje kukhulunywa ku-meeting ukuthi hayi kuyazanywa kakhulu ukuthi kube lama-tent.
Lo-ke ngumnumzana ngumfundisi Maxwell Munenge oyinhlanganiso ye-Christian Alliance njalo eyingcwethi ecebisa ngengozi yemvelo ungumfundisi i-disaster management. Ubekhuluma lo-Chris Gande we-Studio 7 ecingweni esibhinga. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leli Chronic lithi kulezelamani ezimbili umnumzana Fred Dube owe-Doro Village eGweru lomnumzana Tinkwel Moyo esilobela abagamula ngehloka umoyi umnumzana Simenkosini Sibanda owayengumtshayeli we-taxi ngomnyaka odluleyo bamthathela imota yakhe ye-Honda Fit bona-ke bagwetshelwe ukulengiswa. Ababili laba babikwa babulala njalo usomabhizimusi eNyathi. Umnumzana Andile Ncube bamthathela impahla zakhe bazithwala ngemota abayintshontshela umtshayeli we-taxi. Esethula isigwebo umahluli uJustice Nokuthula Moyo uthi kusobala ukuthi bonke abakwenzayo kwadalwa yibuhwaba. Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokuthi abaswelayo bethole impupho ngentengo ephansi ngeviki ezayo njalo uzaqala ngokubona ukuthi uluhlu lwamabizo abantu abahlala emadolobheni lulungisiwe njengalabo abathola ukudla emaphandleni. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Mthuli Ncube uthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda uhlupho lokuthengiswa kwempuphu yemkambo omnyama okwenzakala manje isisilela ezitolo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Thanda uPaola kancane ngalo mdala lwethu esithi uTsongirayo wayengumthengisi. Ngathi uTsongirayo kunguye waletha inguquko i-ZANU-PF siphelelwe ngumphako. Befaka imali after 6 months si-expire. But uTsongirayo wachiya efake iyusa lerandi lepula umkhono mokhona ukuvuka. uTsongirayo kazange abe ngumthengisi, uTsongirayo wayefuna ilizwe liye phambili. Wawini uTsongirayo ngo-2008 kodwa bazange bamvumele ukuthi ethathe umbuso. Ngaba lakathe sithi ilizwe liyalikhatshana.
Aw, njani? Thina siyaphila ngapha eGwanda. Hayi, siyakulala indlala madoda. Impuphu ayisabambeke esibilini. Impuphu siduro kodwa ngabe nje akusenzakali impuphu siyithole ngentengo yokuthi njengathi sesiziphansi sizidolelayo kwanisa ukuyithenga ngoba hhayi iyathenga for ukukhwelwa kwamafizi ngapha impuphu esiswele futhi ukuthi sihambe ngaphi nokuthi sikhale.
Mina ngingunyoni wasentaba zinduna ngiyajabula kakhulu ukungena kulolu hlelo. Noma nje kukhona izinkinga esibhekane nazo ekhaya kithi eZimbabwe la esidabuka khona ngokuhlala ngela eSouth Africa. Ngithi bafowethu uNkulunkulu uyokufanele angenele manje ngoba thina ayikho into esingayenza. Ilizwe leli angeke lisalunga laseZimbabwe, ithemba lona lilahlo kodwa uNkulunkulu ongalilungisa, omunye umuntu nje angeke alilungise bafowethu. ngoba labantu abasebengeni nje bangene bangenile angeke baphume kuze kuze kube nini nanini sihlupheka kodwa kanje bafowethu. Angazi yazi ngendlela imihliziyo yami ebuhlungu ngakhona, ibuhlungu indlela abazali bayalamba ekhaya bahlupheka, imfuyo ayikho iphelile, ukudla kakukho kuyadura, imali zakhona ngapha nangapha bayashintshashintsha iy'mali, bayadla bona bebodwa nalaba abanye abadla nabo etafuleni. Mhlawumbe uma kungakhonakala-ke ukuthi kungenelele mhlawumbe amanye amazwe, mhlawumbe ngayo kube ngcono kakhulu kakhulu amazwe ase-Europe, ngoba lawa la e-Afrika badlelana nabo laba bantu. Abala e-Afrika yikho into abangayilungisa abaholi bala e-Afrika, ngoba badlelana naye umnango wakho, badla pleti linye naye, bangakhuluma bakhulume phambi kwabantu kodwa emakhoneni bayakhuluma bodwa, bayasho ukuthi hhayi iyekeyani nina, siyibambe njalo le ndaba. Thina esiphansi, thina esiyithi ufanele sivote, abasiboni. Noma ngabe sivota, singavotela iqembu elinye, kodwa laba ababalayo ukhetho yibona labo abaphethe manje, bayakwazi ukufotha amavoti. Umthwakazi akalaseki kuleliya lizwe ngoba izwe leli selingelabo. Ngiyabonga bafowethu, asimeni njalo nje, silokhe sibekezela, mhla uNkulunkulu uzongenelela yena. Kodwa thina ukuthi angaphuma lo muntu ashiya athi hhayi sengimhlukumezile kwenele, angeke usazozihlukumeza, usazodlula, sazobuhlungu, usazokuzwa ubuhlungu obudlula lowo. Bafowethu kunzima, asiphakameni thina maNdebele, sibone ukuthi uNkulunkulu angasilekelela ngakuphi ngoba kunzima bafowethu. Ngiyabonga kakhulu unyoni lo wasentaba zinduni esigodini sasembelesini. Ngiyabonga, ngiyanibingelela, ngiyanibulisa nonke abasentaba zinduni, angithi uNkulunkulu anigcine nonke eZimbabwe yonke jikelele. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli be-Studio 7. Usizwe kaMkhonto lo okhulumayo, ngikhuluma ngise-Johannesburg, ngiphuma e-Cholocho. Ukuhlangana kukaMnangagwa nabantu baseMatabeleland kuyize neze ngempela, kudlalwa ngathi lapha. Yingoba vele naku-grand plan bayakucacisa ukuthi abantu besiNdebeleni they are not politically intelligent, yinkolelo abanayo. Indaba yegugrounding alikho iqiniso, ngoba noma ekhuluma nabo uyamuzwa akanazo impendulo ezicacileyo ezikliye ukuthi uhlose ini. Lapho uzama ukuveza igama lakhe emazweni lilihle, ngoba lento iyamphazamisa uma eyocela usizo, bambuza ngegugrawundi akana ansa. Kwayala naseDavos ukuxolisa, ma efuna simu-understand ukuthi uzimisele, akaveze ichihambakwe reports, akaveze idumbuchena reports, kuthi ma kudiscuswa ngegugrawundi kuphethwe lawo ma-documents, nathi sibona ukuthi lokhu akukhuluma manje kuyahambisana yini lophenyo olwatholakala kulawo ma-reports. Ngaphandle kwalokho ize neze kuzokhohliswa thina kanye nokuvala amazwe amehlo. Ngingadle isikhathi. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi ye-Studio 7, nitshona njani? Ngoba asazi ukuthi ngaphoro kutambama noma kunjani. Ye, mina ngubhanda moyo komnyama kogwamagwama village Kondolwane kulilima west. Ya, yiyo indaba sizakhuluma ke bakhulumi abakhulumayo, kodwa yindaba vele eZimbabwe fanele ilungiswe egugurawundi. Ye, ayikhulume sizwe imibono yabanye ukuthi ikhuluma njani, batini abanye bakubona njani. Ngiyabonga Studio 7.
Okukhulumayo owandlovu uphindlo bendawo yaseTambri. Bentando ukukhulumela kakhulu endabeni lolu dawa legugrawundi, ukuthi hayi ezinye izinto abantu bazithatha lula, bazithatha lula ngathi indaba yabi-serious. Angako ukuthi Mnangagwa layo indlela oza ngayo uzokudelela ukuthi ngakulandoza yenziwa phezu kweminyaka emingaka ngoko ezokuya namhlanje, abantu labo beqeda babemamukele kanjalo bemhlekela, lokakusebenzi akusebenzi. Kungasebenzile abantu abafana labogawula abajale ukudla imvuthi zabo, abajale ukuthi uma bedlilini ahambise adobe imvuthi kubakhulumela ukuthi kida, hayi kida akusebenzi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithathe leli thuba njalo ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele lapho esi-live streamer khona lolu hlelo. Liqhubekeke lisilandela lisithumela imbono yenu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayengumongameli wokugcina ngesikhathi sombuso wengcindezelo oye-apartheid eSouth Africa, umnumzana F.W. de Klerk, usexabane lebandla elibusayo kulelo lizwe le-African National Congress kanye labanye abaningi ngemva kokuthi athi umbuso lowo wawungasocala lokwephula ilungelo loluntu, i-crime against humanity ngesilungu. Ekhuluma lentatheli zindaba umnumzana de Klerk wathi ukubulala abantu ngabomo okuthiwa i-genocide yikho okulicala. Uhlelo lukahulumende weKenya olwasungulwa ngomnyaka ka-2015 olokudinga lokubopha amalicatsha okholo lwesimuslim edlulisa amalawulo aweqembu le-Al-Shabaab egangeni le-Boni Forest elingcelelane le-Somalia lulokhu lusehlula. Izakhamizi zithi ziyesaba ukuyegangeni njalo ukuhlasela kukahulumende weKenya emanyenelo eMelika ngenyanga edluleyo bedinga lawo malicatsha kwenza bezibone ukuthi ngempela basenkingeni. Iziphathamandla zempilakahle kweleChina zithi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus selifike ku-71,000 kuthi asebebulewe imikhuhlane lawa bonake bayi 1800 ngombiko abawethule ngolwesibili. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ngomkhankaso wokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Yena ke siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba kamongameli Trump okuthi anqobe kulolu khetho anjani.
Lokho ngikhona kuzabonakala, kodwa ke yena ngokulo uthatha kwakhe ubona ngathi unqobile. Yikho ke, kodwa ke kusiya phambili khona ngale ngoba nxa sokuvotwa laphana kwabe sokuvotelwa upresident kuvotelwa isenethi I think ngiyabona eduzane, then ama senators yiwa akhanya ngathi azaba le problem laba abangazange bamethe sica ibe mbona ngathi engxenye indawo zabo zizababuza ukuthi kathi kwahamba njani. Yena ngokwakhe uthatha njengokunqoba njalo ukuthatha ngoba indoda ethi ngadobha impembe ibalekelayo. So ivaleka lempembe kathesi.
Kodwa sesikhangela inhlelo zakhe lezathi uzaziqinisa kwezempila kahle la kwezemfundo kuma student loans. Ubona ingani abantu bengazithanda yini lezi kumbe izinothi zingazemuke?
Hayi yena kuzozonezo vele kakho ngoba ngakum-affect njenge billionaire. Izinto lezi zihlupha abantu abangela mali, abale mali kaziwakhathazi. So yena kakusoze kube into engamqinisela ukuthi a-electwe. Yena mbona ngathi okuzamenza ahlale khona i-economy, i-business, ukuthi abambe khonapho, aqinise khonapho njengoba nje i-stock market singathi siyaphezulu njengalokho. Kodwa lokho kwezemfundo kwezempilo uvele kakwazi akumthinti ngoba ngidinga abantu bezimali zabo ukuthi nxa begula bale ndawo zabo lapho bayakhona. Lokho kufuna ama-democrats abantu abangaphansi abangelazimali abasebantwini ngoba nxa uvele ulezimali zakho ule class lapho ohlala khona phezulu le awubuyi ngapha ngaphansi.
Bona ama-democrats singathi kodwa inhlelo zabo zikhanya zisemukelwa ngabantu yini okwedlula ezikamnumzana Trump?
Kakukabonakali mina ngokubona kwami kakukabonakali, ngibona ngathi basaxoshana lokuthi ngubani ozakuba ngubani. ungadlula khonoko nxa bonke lalaba abaophozayo lalaba abahlukeneyo kade sebehlanganisa amakhanda sebefuqa oyedwa. Enxanye kungaba lo mdlahla wokuthi kukhanya ukuthi bavela ngaphi baya ngaphi. Okwakhathesi behlukene ngenxa yokuthi basadinga omuye ongabakhokhela.
Lo mnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sixoxela ekhona le eTexas.
Yebo 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 mthakazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki yonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lwabatsha olwe Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa mhlaka 21 Nhlolanja minyaka yonke. Sikhangela inhlupho ezibhekane labatsha eZimbabwe, isikhona na inguquko phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, ontanga sebethola na amathuba okusithuthukisa. Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Yebo ke yesizwe umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Yabonga nguVusa Mkhaya lo esithi abalalanga yena phela ukuqambule insingizi. Singakehlukani ngesizwe ezinye zendaba ebezikhokhela ukususwa kwaye ngumengameli welizwe umnumzana Robert Mugabe kuluhlu lwabakuzijeziso zenotho ezenhlanganiso yamanyano e-EU kutshiye inkokheli yezanu PF isithi ilethemba lokuthi ziyayikethiswa. sixoxe lo mfundisi Maxwell Monenge ebinga esichathisela ngomomo okhona ngale ngemva kokuhlangana lesiphatha amandla zikahulumende kanye nenhlanganiso ezimeleyo labantu makhaza kulandela izulu lesikhukhula kuleyo ndawo njalo abantu sebethola usizo olivalelisayo ngosithandekile ngikhona pha eWashington DC.